Well, eqinisweni indaba ama by elections abantu bebeyikhangelele vele emuva le bebehlala abantu bekhonona ukuthi ngobuningi sebathathelwa esingathina ngababaselayo ama-representatives ngenxa yokuthi bevubele monal yenza ama-recall benzakala abantu besebengaselayo ndabo bamelayo so ke abantu bebevele bemele lolo suku yebo kanti kungaba le ngxaki ze-COVID landilani kodwa-ke abantu ngibona ukuthi kube la ma-by election bayakuthakazelela ngesizathu sokuthi sebethole ithuba lokubana bazikhethele abantu okufanele babamele ababafunayo hatshi abantu laba babamele ngenxa yokuthi sebevala isikhala esavulekayo so abantu bazimisele i-by election bekhona.
Siyabonga mnumzana Nkomo, njengengcwethi ecubula izombusazwe, ubona ilizwe lifanele yini ukuthi liqhube ezokhetha?
Ya, ngombono wami ngibona zani ngivumelana lobaba uSpindi. Ukhetho lwama-by elections lalumele libe khona last year kusese lesikhathi kwanxa sikhayele khathesi sokusika umnyaka owodwa nje ubana sibe lokhetho njalo. So mbona zani khathesi osokunzima isikhathi sangkhona, kodwa mbona zani kule nkangelelo kakhulu ku-ruling party ukuthi bekhangele ukuthi abantu lokhu bebasapota okungakanani. Nazani isizathu sokuthi befake ama-by elections, kodwa aqakathekile sibili. Mina ngikhona nanje ngokuphuza kwangikhona ukuthi kebeseke abantu laba bazaseva nje less than a year, one year and a few months bese bephuma futhi. Kodwa kuqakathekile ukubona abantu bebe labantu ababameleyo vele ephalamende lakukhawuseni. Ngikhala nje ngendaba yesikhathi ukuthi kuphuzwe kakhulu.
Mnumzana Sibindi, kungaba le ngxaki yini sikhangela ukuthi isikhathi se-COVID-19 njalo abanye ababhaliselanga ukuvota?
Uhlupho lolo siyalulandzelela olabantu abangatholanga ithuba lokubana bangene emabhukwini esithi nayi voters roll ngesizathu sokuthi abanye lingananzelela osokufanele kade sibavote babe lohlupho lezithupha and kade singakhangela ama-office ezithupha ngale alo hlupho lokuthi kwesikhathi uyafika uzawuthi imitshini ifile bathathe nje abantu abangu-40 ngelanga. So ke idwende zokuthi abantu abafuna izithupha baningi kunjalo ukuthi ukuthi sila abantu abathile abazehluleka ukubana bangene ekhethweni ngenxa yalokho. Kodwa-ke wele okuphazamiseka ngibona ungathi thina i-COVID sayo sikhalela abantu bakwemukele baziphathe ngendlela ebali baziphathe ngayo ama-protocols alo e-COVID ukwenzela ukuthi xa siya ku-election lanxa kule ngxaki ye-COVID singanikani i-COVID kodwa impilo ingani iqhubeke siya phambili. So ngokunjalo sibona ungathi hhayi i-election kufanele iqhubeke, but njalo ngivumela lo Nkomo futhi futhi into engxenye i-by-election le kulo kukhonalayo ukuthi yaphuza kodwa isilethwa kathesi. Ngivumela la ukuthi phosowezilethwa kathesi izantiyo siyayazi ngabona ifuna ukudinga ukuthi kambe isupport insalayo yini kwakona kwenza la-referendum bona laba kwenza kathesi ukuthi bake babona kambe siyisimo bani kwenze ukuthi bayo kuya ku-2023 sebelo mbono ukuthi wokumiso so sesingenza kanti kwakona kwenza i-referendum bona ngathi yinjongo yokuthi wayi belethela ama-election ngalesi sikhathi okusebenzi i-1 year kodwa ama-election acathe kuhlabe khona.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Nkomo, siyabona abezombusazwe bathi amathuba okukhankasa awafanani.
Yayi lokhu sokwakhulunywa nje iminyaka le eminingi siyadlula nxa sigangela ukhetho luka-2018, ukhetho luka-2013, ukhetho mbi inketho ezimbili zika-2008 siya ku-2005-2000 ubana ama-political parties ezombusazwe ezombangazwe eziku-opposition sikhala ngokuthi bona abaphiwa ithuba ubana bekhankase kuhle, abaphiwa ithuba nxa sikhangela ku-media lapho ukuthi abaphiwa ithuba ukubana labo besakazwe ku-state media kwe-ZBC emaradiweni and so forth. Njalo bakhala lokuthi abatholi ithuba njabo lokukhankasa nxa sikhangela indaba zama khathesi kule COVID nje kunzima ukuthi bekhankase, kodwa i-ruling party yona iyabile ikadi lama-primary elections last week kade bevunyela ukuthi bekhankase bebaningi in the hundreds bezinkulungwane. So into yakudala nje emelinge noma-election reforms ukubana zonke inhlanganiso zombusazwe bezombangazwe kumele zinikwe amathuba afananayo ukubana zikhankase nanxa sikhangela kwezomsakazo ikakhulu ezomsakazo zikahulumende kuqakathekile i-constitution njalo yakhuluma khona lokho kubana wonke amaphathi abe lamathuba afananayo. So kuliqiniso khona lokho kubana inhlanganiso zombusazo azilamathuba afananayo. Sikhuluma nje nxa kudutshula umbhobho ukuthi andibegijima abanye vele sebeqalisile ukugijima abanye sebezaqeda abanye vele abanazicathulo zakhona zokugijima.
Sibona kusiba lokuthula yini kulolu khetho?
Hayi udlame amboni mbona zani kuzasebenza njena khona lokho kwezimali yokuthenga abantu ngokudla nendlela ezijiyeneyo. but uDlamini sibili wakhathesi angiboni ngoba le ruling party la izama ukubona ukuthi abantu bayisekele okungakanani isiza kusebenzisa lokho ngophetho la next day so wakhathesi ambona ukuza lo Dlamini kodwa kusetshenzwa kwezimali lani ngibona kungasebenza sibili wakhathesi soqalile vele khona lo
yes siyabonga ungasigqibela lingqoqo mnumzana Sibini
akutsho ukuthi ke siyacela kithi njengabahlali njengezakhamizi yabahlali bezimbabwe ukuthi xa singena kule indaba ye-by-election sicela abantu bazibambe kube lokuthula singacathaniswa ngamavoti ngoba sizadingana ngemva kwamavoti asibe ningabantu abaphucukileyo sivume ukuthi lo ozanqoba unqobile lo laye okwehlile uzazama kwisikhathi esilandelayo bese sicela kuma-political parties ukuthi abafundise abasekeli babo ukuthi bangabili ungabi lo msindo kabe lo Dlamini abantu nxa bekhankasa bakhankasa ngokuthula ngoba ilizwe lonke lingelethu kungabi lokulimala kwempahla kungabi lokulinyazwa kwabantu lokufa kwabantu leso yisisicelo esisilethayo kuma-political parties.